Lam le lan duan dui,
lam le
lan duan dui,
lam le
lam le lam shui shui,
lam le lan nam pa wa fu wen bu la.
Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokutshile. Kubika intathelizindaba yeStudio 7 uAlbert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonyaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayicina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudala ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kutshe, osekujiye izakhamizi bhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWard 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singakhangela kule damu elikhulu elemashe lomuhle eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzisa e-irrigation, selikhile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisitha okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni seMathiya leMathetsheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona bezincedisa ebezincedisa yelawo madamu asethile ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwama-villages angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutshaya kwamadamu lokhu kutsho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi ezinjabo umbhida le-anyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibili samanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manzi. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela manzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele hhayi ayisamanga kuhle. Akusamanga kuhle, sibili lesibhorani sezijile, yonke into vele hhayi akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi sifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlale bekutsho bethu into ukulima into zikagatshompu gatshompu, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bebuye benxasa ubone ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele thele thele thele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba urhulumente encedisa izakhamizi ngomumbu, uMlilo uthi lokho kudla kweneli.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay si-prioritize vani izalukazi lalapho kulabantwana khona abancane, laba abanyana basaqinaqinile. Hey hayi, khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayoyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina mbona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asichiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele Gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla, osekudala ukuthi uzula nathi endawone lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu lethuli manyange elikhangelele ukuthi liqede udubo lokuthilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba isikhwama sikarhulumente sivuza. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lam le lam shwe shwe,
lam le lam nam pa wa fo wembula.
kukama.
Sibonge ke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda.